sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 ngwabakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansili, nxa sithi umhlangano wekhansili sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uthewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeyor.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBritane, eleMelika, leGermany bekholomisana ngodaba lokhetho. Kunezisebenzi ze-GMB ezine ezisebenzela e-Lions Den ezibikwa zifele emsebenzini lamhlanje ngemva kokudubuka okwenzakale eziphaleni lezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ikhansili yakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ngenyanga edluleyo. Lokhu kukhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu yona le iviki. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le koBulawayo.
Ngemva kokufungiswa kwalama kansila onake ayabe esekhangelelwe ukukhetha umeya wakoBulawayo kanye lomsekeli wakhe okulapho iningi lezakhamizi eziveza ukukhathazeka kwazo ngokuthi leli dolobho lizakhokhelwa ngubani. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu ugcizelela ukuthi ngempela sebeqalile amalungiselelo omkhosi wokufungisa amakhansila ngolwesihlanu echasisa ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15 siubala njalo lomthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013. Umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala wekhansili, nxa sithi umhlangano wekhansili sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uthewa ngu-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-one ozaba ngumeya, bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo ukhansela oyi-one ule-vote eyi-one.
Ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lumhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
UPA uyabe phakathi kumhlangano uze provincial administrator gavoti. Uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandzelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulumhlangano, phinde kube lo chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management nxa siyeza ama meetings. Uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha i record of izinto ezenzakalayo. So chamber secretary provides a secretarial service to these meetings but is not an active participant. Njalo lo town clerk does not vote for the mayor.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzwana Cetshwayo Sithole uveza ukuphatheka kubi ngokwenzakalayo.
Idolobho lengathi sidlalwa ngukhomishina kodwa lokho abacotshwa ngakho ubuhlungu esibobona ngabantu abangasoba koBulawayo ukuthi vele bazasimela bemi ngayiphi indlela. Yebo ngaba yivote but siyacela ukuthi lelo bandla elikhethiweyo ukuthi lisikhokhelele uBulawayo likhumbule ukuthi abaphatha izikhundla ezinkulu kufanele kube ngabantu abadabuka khonapha, ngoba umeya nguye ohlala kukomiti ye-development. ngiyohlala ku committee futhi eyiyo ekhetha labantu eqhasha labantu ama professionals sibona nje ukuthi i displacement yethu thina njengabantu bamathebeleni especially abantu bakobulawayo lokhu iqhubeka siya phambili regardless ukuthi ngibani okhona as long as kufakwa abantu abang
evumelana lo sithole isakhamuzi sakobulawayo umnumzana MacLeod Chawe uthi okwenzakala ekhansilini akumjabulisi.
Well, ukugcotshwa kwabokhansila bakobulawayo kuhle kodwa ke into eyiyona esingayizwisisiyo thina ikuthi abantu bakobulawayo bathethe abantu abangalala zindlu kobulawayo abangamaloja baza sikhokhela bathini bona labo bantu njalo labo bantu abanjalo ayisibo bantu be-region yonale bazazinjani izinto zakobulawayo. Into eyenziwe ngabantu laba be-MDC ukusifakela abantu abangayisibo bala lezani ngokwayo ayizange kwenze khona. This is nonsense.
Umanyano wamabandla aku-MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili yakobulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye njalo yibo abazazikhethela umeya abamfunayo phakathi kwabo. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kulabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla eMDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo. Abanye bamakhansila babikwa belamacala kuthi abanye bavele abahlali kobulawayo. Ukhansila owanqoba kuward 3 okhangasela ukuba ngumsekeli kameya uThinashe Khambarima ubhekane lecala elisedale lesikwelede sekhampani kaloliwe i-NRZ esedlula inkulungwane ezingamachumi amane amadola i-40,000 osekuchiye uZulu elokukhonona okukhulu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhla uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBritane, leMelika, leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho kanye lengqubela phambili edingakalayo ukuze ilizwe lithuthuke. Umnumzana Chamisa uthi kumele kube lokukhulumisana kulungisiswe indlela ezombusazwe eziqhutshwa ngayo njalo kuguqulwe lemithetho ephathelane lokhetho.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimi bemhlubulweni wesigaba semandebeleni bakhala ngokungasatholiswa isivuno esihle liminyaka ngemva yokuguquka komkhathi osukusenza izulu lingasani ngesikhathi salo njalo ngemfanelo. Lesi simo sesisenza ababanjwe ngamandla ukudinga ulwazi lwendlela ezingcono zokulima. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Ele Zimbabwe limele lithole isivuno samathani ayizigidi phose ezimbili 1.8 million tons omumbu ngomnyaka ukuze abantu bathole ukudla okwenelayo. Nyakenye izulu lijume abantu lana ngesikhathi esingayisiso. Abalimi bendawo ezivele zingani izulu elinengi bahlaselwa kanzima indlala ngalomumo ukuguquka kwomkhathi. Umnumzana Evans Nyoni olima esenkayi kuwathi 23 uthi wenelise ukuzobukisa akulimayo kushowa yabalimi agricultural show yaHarare yalonyaka ngenhloso yokuthi athole ulwazi lwangakulezi nsuku olungamphathisa ukuthola isivuno esingcono.
Sikulimayo kakhulu umumbu lamabele lenyahuthi lonyaka ngokungani kuhle kwezulu, hayi kuhamba lapha lalapha yana, kwezinye indawo kungcono, kwezinye indawo hayi, abantu indlala ingani zabachaya. Mina njengomlimi engijwayele ukulima lokufunda ikakhulu engukuqakathekisekileyo kakhulu ukuze funda, ngoba lapha uma ngikhona kuyona le ndawo engikwaziyo ukubana ngizahamba sendlolwazi engizaliphathela abantu khona.
Umnumzana Tom Ncube ovela eMguza wathi nayini ngenzansi yele Mandebeleni uthi ulwazi lokulima lwangakulezi nsuku luqakathekile kakhulu la kubalimi basemaphandleni.
Ngikade sengikhuluma kanje mbili amavariety amumbu emhlobo emithathu lamabele imhlobo emibili then ngasemfaka lama-legumes. Le bhabhadla ngizoba lesilwane esi-637 le orange maize ZS 284. Lonyaka ibhabhadla mina ngililime 80% lingenzele kuhle kakhulu okwedlula imimbe yonkade ngiyilimile.
Amabhizimusi aphatheka kwezokulima kugqela abathengisa inhlanyelo abanjengesitco aphana amacebo labalimi laba kulumbukiso. Umnumzana Nyoni uthi abalimi bemaphandleni kumele besebenzise ulwazi olunje njalo besebenzelane labalimisi kulokusebenza bodwa.
Thi abalimi babasondele kakhulu kubalimisi ngoba umlimisi ungumuntu kahulumende oncedisa abantu esigabeni, ngoba kunje kade sikuyaqhamuka nje imikhuhlane nekhona kakhulu khona kostokbora nga umlimise gajana oza kucebisa mbani.
Ngokweminyaka emibili ilandelana ngo-2015 lo-2016 izulu kalinanga kuhle, ilizwe lathola nje amathani omumbu edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 511,000 tons, lagcina libanjwa ngamandla ukuthenga umumbu kwamanye amazwe. Kulandela usekelo lwenhlanyelo lemfundiso kuhlelo lwe-Command Agriculture lolwe-Presidential Input Scheme, ilizwe lachaya inala ngomnyaka ka-2016 lo-17 lathola amathani edlula izigidi ezimbili 2.1 million tons omumbu, kodwa lonyaka izulu kalisananga kwezinye indawo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kulezi sebenzi zeziphala zeGrain Marketing Board ezine ezibikwa zifele emsebenzini eLions Den lamuhla ngemva kokudubuka okwenzakale iziphala lezi. Akukacaci ukuthi kuyini okudubukileyo lokhu lokuthi kubangelwe yini. Amapholisa athi asacwayisisa.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo abanqobileyo kukhetho, sisizwa ukuthi kuyini abakhangelele ukukwenza ukuthuthukisa abanye babo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Le valaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuqeda ingxabano phakathi kwabeSudan labeSouth Sudan ziqhubekela phambili esigodlweni seSudan iKhartoum. Amacele omabili abekhangelelwe ukulobelana isivumelwano ese-Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan izolo ntambama. Ngemva kweminyaka yesikhombisa kulempi yomdeni kweleSyria, lelo lizwe seliqala ukuphuma kusimo sempi lokuthabalaliswa kwempahla. Kodwa lokhu lakho kulakho ukubhekana lenkinga ngodaba lokuswelakala kwamanzi okungadala enye njalo ingxabano. Izibonelo zomnotho welizwe ziqhubeka zikhomba ukungahlaliseki kwezemali kulandela ukhetho olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Isisindo semali yohlobo lwebond siqhubeke sisehla ngamandla kungelani lokuthi sokulohulumende omutsha. Amazwe angentshonalanga ayethembise ukuphathisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho akhanya elokhu emadolonzima ebophe izamba zawo. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane unkosikazi Theresa May ukhekheleze ilizwe leZimbabwe kuhambo lwakhe lwezekwazi leAfrika. Abanye abathi ukungaligqobi eZimbabwe kutshengise okunengi. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kumele umongameli Mnangagwa akhethe abantu abalengqondo ezikhaliphileyo kudale lakhe lekhabhinethi ukuze kuvuselelwe umnotho.
Esikubonayo ukuthi ilizwe kathesi liphakathi kwengxaki, njalo liphakathi kwengxaki kunjalo kufuze kudingwe indlela zokuthi ilizwe luthuthukiswe. Yiko ke uhulumende lalaba ababezakhokhela ikakhulu kweze economics kufuze bebe ngabantu abazenelisa ukuthi behlanze isystem yonke yethu yaseZimbabwe ukuthi singaboni ubugwelegwele obukhona benza ukuthi abanye abantu bebe nemali abanye bengela.
Njengoba izikolo zisiyavulwa kubikwa kule mali yohlobo lwamabond enenganyana ebhodabhodayo elizweni okwengeze isisindo sohlobo lwemali yebhondi saba nganeno. Ingcwethi ecubungula izombusazwe ekubandla lezanu PF umnumzana Lloyd Msipha uthi okwenzakalayo yikukhasa nje komnotho ngoba uzasukuma uthuthuke.
Mina mbona iZimbabwe kathesi izasukuma. Ukuwa kwama-bond notes is because of ukulwa kwakwenzeka in the last few weeks or months between ama-parties amakhulu i-MDC leZANU-PF. Konukhyana ukudonselana ukuthi enye iparty mina ngiyinile le ithi hayi awinanga, you know, ukufa kwabantu mhla ka 1 August. All that attracted into the negative about Zimbabwe. But ungakhangela from November last year, undoda lo ebhoda, you know, esithi Zimbabwe is open for business. There were major improvements and Zimbabwe was being looked at differently. Unfortunately, yes, ufa kwabantu laba bango 6, yes, ukulwa kweZANU-PF leMDC, konke khonokho akunxe. So that is what results in a negative sentiment. And the Kwama Pond is trading at 95 to 100 the US dollar. But I think what is important, Tina as Zimbabweans, when Alava Winileo, Alava Vazueo, Rabamba, and the seven the wrong. And I think that positiveness, Yakwanguin, Upenduka, you know, the scattered switcher.
Umkhokheli wenhlanganiso yabathenga impahla phandle kwelizwe besiyathengisa elizweni i-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru uthi okwenza kube nzima ukuthenga impahla eSouth Africa isiyathengiswa eZimbabwe ukuthi isisindo sebond esitshenziswa ukuthenga amarand sesiwile.
Into ekhona ukuthi mawutshintshe imali yaseZimbabwe uthenga amarand. Umehluko ukhona ngoba bona bayabekhangela ukuthi i-dollar liyimalini and then babona ukuthi i-dollar lakhona mawa ulithenga namaranzi imalini. So kuyafana ma i-bond note lingawa even ma ulithenga nama rands still kuyafana njengamanje kufanele uthenge ama US dollars first ne 14 rands one US dollar so kuyafana i-bond lingawa kuyafana noma uthenga le rand uthenga nama US dollar kuyafana still kuyakuhuyile konke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe le cabinet ngasiphi sikhathi idale leli lizapha ilizwe inkomba yokubana lizahlengwa na ebunzimeni kumbe kuzaqhubeka kulendwendwe emabhanga imali lokhu isilela lokunye okunenginengi okuhlasele umnotho welizwe. Inhlanganiso yeFusenet ithi imuli eziningi enyakatho ezansi kanye lentshonalanga yeZimbabwe seziqalisile ukulamba ngoba seziqede isivuno sazo salonyaka. Indawo eziphatheke kubi zigoqela eMatabeleland South, North, Maswingo, Midlands leManicaland. Inhlanganiso le ithi umumo uza kuba mubi ngokuya kwesikhathi kuze kuyefika umbimbitho ngomnyaka ozayo. Ithi njalo izulu lilakho ukuba lilutshwana ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi eliphazamisa umkhathi ele El Nino okuzabangela ukuthi indlala iqhubeke isiya phambili. Oke waba ngummeli wenkayi South edale lephalamende umnumzana Abednego Bebe utshele untungameli Ngomo Studio 7 ukuthi esigabeni sakhe ezinye imuli sezisidla kanye ngelanga.
Uzafika ukuthi isikhathi esiningi indawo ezinjengenkayi eziku region 4 zivele izulu langkhona aleneli kahle liba lizulu lelane lokuthi alini okusuthisayo njalo indaba zangindawo zangona zingamahlabathi abantu ke kabazange bavune okuhle bekuthi abanye ke nyakenye ababevunile yebo babevunile kodwa kwakungayingathi kodwa abanye kwasuka kwakhulelwa ke umhlabathi wakhona kwadoda. So uzafika ukuthi for the past 2 years vele kulomumo omubi owendlala. Ngikhuluma kunje nje kathesi abantu bayalamba abantu sebephila ngokuthenga abanye sebengena ezifuyweni abasela zifuyo bangena ezigukhwini ezimbuzini abanye sebengena lezinkomeni. Kuyisimo esibi ke esokuthi uhulumende yedwa akakwanisi kunengithekelelisi ukuthi afide kumbe anike abantu ukudla. Yebo yebo ngabe kuyukuthi abanye ngesikhathi sokhetho kathesi kubonakala sokulokudla okuningi okuthile kuthi kube kuyikudla kokuganga ngoba ke ukhetho soluphelile kukhanya ke lokho kudla kade kutholwa ngabantu ngendlela kade beyithola ngayo angikuboni ke kuzathola.
Ithi njalo inhlanganiso le kulakho okungabe lezulu elaneleyo ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi lele lisuka liphambanise umkhathi ele El Nino. Okutsho ukuthi lesivuno somnyaka ozayo siza kuba silutshwana kakhulu. Ungathini ngalokho njalo ngokumele kwenziwe?
Ngathi okumele kwenziwe uhulumende weZimbabwe ukhanya ngani kakuqakathekisi lokhu esikhuluma okukhuluma ngakho emhlabeni jikelele okwe climate change. Ngabe kuthiwa into ayiqakathekisayo ekulungiseni kumbe ekufakeni ihlelo zakhe kufanele afake ekhangelele kono ukuthi ke kule climate change ke iclimate change yiyo enza ukuthi umkhathi utshintshe. So nxa ihulumende ke iplana kufanele ukuthi ke iplane ikhangele ukuthi njengoba iZimbabwe i-rainfall pattern yayo indlela emingayo bese belunge iprogram yokuthi ngaleso sikhathi balungiseleni abantu Zimbabwe. Khonapho ke lapho kudingeka labo ukuthi uhulumende alibana ngabe nguye ke olungisayo ukuthi lanxa esiyacela kukhanya ukuthi ke inombolo zakhe kumbe ngithi into zakhe zonke zihlelekile ukuthi uyazi ukuthi uprojecte lokho kumbe ngithi mina ukhangele ukuthi kuza kwenzakala lokho njalo ekukhangela ukuthi eminyakeni kuyakwenzakala njani. Ubone ngani ke into ke esilelayo leyo kuhulumende ukuthi ayikhangelisise.
Lo ke umnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli wenkayi South edalele phalamende ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo.
Abebhanga elikhulu lesizwe kwele Botswana iReserve Bank bakhuthaza abamabhizimusi bakulelo lizwe ukuthi bahlale belungele ukuthuthukisa amabhizimusi abo eZimbabwe ngoba kulakho ukuvuleka kwamathuba kulandela ukhetho olusanda kwenziwa olubone umongameli Emmerson Mnangagwa enqoba. Kodwa abanye ababona ngezomnotho bathi kumele iZimbabwe iqale itshengise ukuthi inkundla isilungele ukuthi amabhizimusi angene. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umqondisi okhangela ngezokucubungula kanye lokuhlaliseka kwesikhwama ebhanga elikhulu lesizwe eleBank of Botswana uDokotela Chokolo Hanetsano uthi abamabhizimusi abahlale beqaphile belinde amathuba azavuleka eZimbabwe. Ekhuluma labo somabhizimusi edolobheni leFrancistown, uKhanetsano uthi noma nje kuke kwabalungahlalise ngemva kokhetho, amathuba okuvula amabhizimusi alakho ukuvuleka eZimbabwe. Uthi abamabhizimusi ikakhulu abasedolobheni leFrancistown, lona eliseduze leZimbabwe kumele babe ngabokuqala ukungena kulelo lizwe ukuyavula amabhizimusi. Kodwa enye ingcwethi ecubungula ezomnotho weZimbabwe, umnumzana Edson Dube uthi abalesifiso sokuvula amabhizimusi kabaqale bekhanyele ukuthi isimo somnotho simenjani bengakathathi isinqumo sokuvula ibhizimusi.
Ama-investors balendlela zokuhlola nathi balobungcwethi bokuthi bebone ukuthi indawo lapha abafuna ukufaka khona imali ilungele yini. Nalokho kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ingakhulumi ngomlomo kodwa ithengise ukuthi ngempela isizimisele ukuthi isebenzelane labantu abazofaka izimali elizweni.
UDube uqhubekethi uqathekile ukubumba umumo ongakhanga abazovula amabhizimusi ukugoqela ukukhulumisana labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ngoba ulwazi lwabo luyadingakala.
Laba engathi mina ngama diasporans labo baqhakathekile kakhulu ngoba ama skills amanengi ayabe sekuphumile eZimbabwe bayasebenzela ngaphandle. Ama investor bayafuna ukwazi ukuthi yonke into nje ihlalisekile, ama skills azaba khona, ilizwe lelomthetho, izinto zonke nje zenziwa ngokuzimisela hathi ngomlomo nje kuphela. Konke lokhu balendlela zokuthi behlole bebona ukuthi sokukhona sokulungele yini bengafaki izimali zabo.
Ukhokhela inhlanganiso emelaba amabhizimusi eyeBusiness Botswana umnumzana Nomen Mulele uthi kuqakathekile ukuthi amalunga abo aqale abheke ukuthi isimo eZimbabwe siyangaphi engakathathi isinqumo sokuyavula khona.
Our members would like to know whether their investments would be safe, whether they can repatriate profits, whether they
amalunga ethu azofuna ukwazi ukuthi angenelisa yini ukuphendulisa inzuzo eBotswana ongela migoqo eminingi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekuthelekileyo kwele Botswana ngoNhlolanja wanxusa abamabhizimusi akwele Botswana ukuyavula iZimbabwe esithi migoqo eminingi ebeyivimbela ukuvulwa kwamabhizimusi izakhitshwa. Kodwa inhlupho esifana lokusilela kwemali, ukusetshenziswa kohlobo lwemali e-bond note lona elingananzwa kwamanye amazwe, lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu ngokunye okunganyampisa inhliziyo zabafisa ukuvula amabhizimusi eZimbabwe. IZimbabwe leBotswana kade iphakathi kwesibanga sokungezwani ngesikhathi sababe ngomongameli umnumzana Robert Mugabe kanye lo umnumzana Ian Khama ukwabona umsebenzi wokuthenga lokuthengiselana usehla kakhulu phakathi kwamazwe womabili. Kodwa ngemva kokuphuma kwaMgabe, amazwe omabili asevumelane ukuthuthukisa ubudlelwano njalo impahla ethengiswa phakathi kwamazwe omabili kukhangelelwe ukuthi iqonge. EleZimbabwe lithengisa kakhulu impahla efana lamaplanka, ukudla, isamende kanye lokufulela, kukanti iBotswana ikhangelele ukuvula amabhizimusi kunhlangothi yokulungisa impahla onjengamafekithali kanye lendawo ezikhanga izethekeli olwe-tourism. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7. Isabron, kule Botswana.
Isikhathi iso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukaneke sikhangeleke inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lolamhlanje. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo isilungiselela ukufungisa amakhansila anqobe kukhetho lwalonyaka olwenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa namhlanje uhlangane labameli bamazwe athuthukileyo eHarare ababalisa eleBhilitane leMelika leGermany bekhulumisana ngodaba lokhetho. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.